siyalamukela ku Studio 7 ngensonto ziku 5 kuNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ukulwisana kubikwa kuqhubeka kubandla lezanu PF phakathi kwecele elicatshangelwa ukuthi lisekela umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lelizibiza ngokuthi G14.
Ngoba besikwazi ukuthi kuzanu bekulihlazo ukuthi sizwe kuthiwa kulomuntu ongakhuluma ukuthi ubani nguye ongabekwa ubukhosi umgabe sesekhona ngendlela abamesaba ngayo. But ungabona sekukhuluma into ezinjengalezi kuya kusitshengisela ukuthi yazi ngabe selidumele emasumpeni.
Inhlanganiso yabasakhulayo abayizizalwane ze-South Africa ASPSAK Youth Organization ithi umkhankaso wayo wokudinga imali yokulungiselela umdlalo wokulingisa ngesehlakalo seGugurawundi uyaphumelela.
UMandebele ngabo uningi lwabo abancedisa uMzantsi Afrika ekulweni apartheid through iZipro Army sebesebenzisana bonke namfundo esizwe. So sisabona ukuthi nathi njengama-South Africans, i-youth e-South Africa, isesinyanzelisa ukuthi nathi masibancedise ekulweni le-genocide lokubulawa kwabantu bakithi.
Inhlanganiso elesigodlo eNetherlands eye-Water Sanitation and Hygiene, iWASH, ithi uhlelo lwayo lokuncedisa izikolo ngamanzi okugeza izandla kanye lezambuzi lokhu luqhubekela phambili njalo soluncede abaningi. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukulwisana kubikwa kuqhubeka kubandla lezanu PF phakathi kwecele elicatshangelwa ukuthi lisekela umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa lelizibiza ngokuthi yi-G40. Ukulwisana lokhu kudlondlobale ngeviki edluleyo ngemva kokuba abanye ababengabalweli bempi yenkululeko bethe basekela uMnumzana Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikamongameli Mugabe ngatshiya umbuso. Lokhu kucunule kakhulu icele le-G40 lona elibikwa lilamalunga agoqela uMnumzana Jonathan Moyo loMnumzana Phelekezela Mphoko yena othi okwenziwe ngababe ngabalweli bempi yenkululeko kufana lokuthi bazama ukugenqula umbuso kamongameli Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe loMnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Isenzo sabantu laba ama-war veterans abantu abasikhangelisisa kabasikhangelisise ngomkhumbulo ojulileyo otshengisa ukuthi kukhona abazama ukusitshengisa khona ngokwenzakalayo phakathi kwezanu okuyikho okutshengisela ukuthi uMugabe isimo asekiso ngikhangela ngesilungu health wise usekusimo esinjani okutshengisela ukuthi kungenzeka ukuthi selidumele emasumpeni yikho ubona sebeqalisa ukuba ukuphumela egcekeni bakhuluma into ezinjengazo nezo. Ngoba besikwazi ukuthi kuzanu bekulihlazo ukuthi sizwe kuthiwa kulomuntu ongakhuluma ukuthi ubani nguye ongabekwa ubukhosi umgabe sesekhona ngendlela abamesaba ngayo. But ungabona sekukhuluma into ezinjengalezi kuya kusitshengisela ukuthi yazi ngabe selidumele emasumpeni ngokokuqala. Okwesibili, abantu futhi kabakuzwisisa ukuthi ukuphendula kwamphoko ephendula abantu laba kusitshengisa ukuthi bona ngoba umphoko laye ungomunye wabalweli benkululeko. But abantu abalweli benkululeko laba abayibo abakhulume konke lokhu bakubekile kwabasobala ukuthi umphoko kabamkhangeli njengomlweli wenkululeko. Kufanele sizibuze ukuthi kungani bengamkhangeli njengomlweli wenkululeko njalo bona bengobani. Ngabantu bezandla laba abakhangela umphoko njengomuntu weZipra ongasomlweli wenkululeko njengoba sikwazi ukuthi eZimbabwe ngesilungu i-narrative ye-liberation struggle ikhangelwa ngelihlo lezandla labezanu okuyi-tribalistic. Inkulumo yonke le isitshengisela engingathi ngesilungu phecelezi yiyo i-national narrative, the tribal national narrative yaseZimbabwe.
Kodwa singabasola yini abantu laba dokotela Mhlanga? Umgabe yena ayisuye yini obelasolwe lapha ngokuhlala kakhulu esihlalweni abantu sebeze bengazi ukuthi kanti vele uyasuka nini? Ngitsho labo abantu bakhe bonabo.
Kunzima ukuthi sibasole Nkomo ngoba eqinisweni umuntu onguye one indaba yonke le nguye uMugabe uhlala esihlalweni isikhathi eside nalapho eseselamani ukuthi ube ngaba khona ube nganelisa ukubeka onguye ongathetha isihlalo lesi yena nxa engasekho kawasebenzisanga lawo mani ukuthi akwenze.
UMnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseBhilithane. Inhlanganiso yabasakhulayo abayizizalwane ze-South Africa esiphesakhe Youth Organization ithi umkhankaso wayo wokudinga imali yokulungiselela umdlalo wokulingisa ngesehlakalo seGugurawundi uyaphumelela. Ngesehlakalo lesi kubikwa kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezigabeni zeMathebeleland leMidlands ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Iqembu leli elasungula uhlelo lokudinga imali ebulenjini beGoFundMe eyokuthi lenelise ukwenza lomdlalo lithi injongo yikuthi kuzwakale ukukhala kwabantu ababulawayo bangcwatshwa lapho okungaziwa khona kanye lezihlobo zabo ezisaphilayo ukuthi zizwakale. Onguye olobe ugwalo lwescript salomdlalo olesihloko esithi Loyiko okutsho ukuthi lisesabe uyanga Mhluzi uchasisa okuningi ngalomdlalo.
Kina ngama South Africans ke kwaba buhlungu ukuthi ukuzwa ukuthi abantu bakithi ko abantu amaNdebele at most basuka la emigrated from South Africa bazohlala lapha eZimbabwe and abantu baseMandebele ngabo uningi lwabo abancedisa uMzantsi Afrika ekulweni apartheid through iZipro Army zebesebenzisana bonke nomkhonto wesizwe. So sisabona ukuthi nathi njengama South Africans iyouth aseSouth Africa isesinyanzelisa ukuthi nathi masibancedise ekulweni le genocide lokubulawa kwabantu bakithi. Sifuna ukubanceda ukuba nabo bakwazi emplisi baphile ngokulingana nomntu wonke nje ulilungele kumntu wonke babaphathwe bafumane ama-opportunities alinganayo ngokwesikolo nangamathuba opportunities omisebenzi. So sifuna ukuba lilizwi for bona thina kulizwe lonke ukuba abahlelanga kahle.
Udaba lolu lwalutshelwa ngubani? Ladingisisa njani?
Oludaba thina mna ndingumntu othanda ukujonga into zembali. Ndiyathi ngisafunda ngelunyulanga ndingena kubulawayo News 24 ndabona ngale nto ngeGugurawundi nangegenocide. So ndaba nomdla ekukwenzeni research more. So esiba ndiresearcha more ndaba nomdla ukuthi ndingena nakwama-YouTube ndibona ama-testimonials nama-documentaries kwiGugurawundi. So ndabona ukuthi mandenze something ekuncedeni abantu bakuthi. So ngazifumanela nje mna kwi-intanethi nakwa-YouTube ndabona uba kunyanzelekile uba ngenze into ngale nto anokwazi ukuphula njengomntu nam ndiyazwela abantu.
Inhlanganiso yenu leyi eyesiphesakhe Youth Organization yona liyaxhasana yini labantu beZimbabwe kumbe lingabe South Africa kuphela?
Sidina singabantu beSouth Africa kodwa ke kulena iproject yeloyiko siyasebenzisana kakhulu nabantu beZimbabwe. Siyancokola nabo, sinawo ama-contacts wabo, banama-contacts wethu, siyathetha ngama-emails, ma-WhatsApp, phone calls and SMS. So sinabo abantu bakhoyo lapho sibasebenza nabo ababhala ama-poem nabanye, siyasebenzisana kakhulu.
Bese lisungule uhlelo lokuthi lithole imali yomdlalo lo eliwenzayo kuyaphumelela na?
Sikusenzima kodwa siyazama. Siyazama sisibakhona abantu abasincedayo kumbe bakhona nabafuni mhlambi ukufaka indlela ngendlela emnyama kodwa sizabona thina ukuthi masifake kwiplatform eright so that wonke umuntu onomdla wokunceda asencede. Le mali izokusinceda ma siyahamba thina siyobona simsebenzi wethu eJoburg siyodlala lo msebenzi weqonga eJoburg because thina sinengxaki to get funding for transportation and accommodation in Joburg. Kodwa ke sesiyibhukile isikhetha basingamdlala umsebenzi wokuqonga through our fundraise ngokuthengisa isikhipha.
Likhangelele ukuthi kulabantu abaningi abazobuya ukuzobukela yini?
Sinethemba ukuthi bazobuya abantu bonke ingakumbi abasuka eZimbabwe abaphayana eJoburg. Kungakho simthathile lo mdlalo samsusa lapha eKapa saphomba nasembeka eJoburg kuba uningi lwabantu baqhambuka ngapha eZimbabwe baseJoburg. Kuzoba nzima for bona uba mabasuke eJoburg baze lapha eKapa bazobona umdlalo weqonga. Sabona ukuthi masenzise kubo ngapha eJoburg.
Ngezinye indlela lina lingezinye izizalwane ze-South Africa ezingasekeli ukukhethana ngobuzwe obe-xenophobia lo besasibubona kuminyaka idlule.
Sisiganeko esehlile kwiminyaka edluleyo yezenophobia asihambiselani nako kwaphela kuba singabantu sonke sinegazi funeke thina ma-Afrika sonke sisebenzisane. So asihambisani kwaphela kwinto edibisene nezenophobia, i-Afrika yama-Afrika onke aphila nasebenza kuyo.
Lo nguyanga Mhluzi umlobi wogwalo lwescript kuqembu lemidlalo elesiphesakhe Youth Organization yakwele South Africa. Sikhulume laye eseCape Town khonale eSouth Africa. Inhlanganiso elesigodlo eNetherlands eyeWater Sanitation and Hygiene, WASH, ithi uhlelo lwayo lokuncedisa izikolo ngamanzi okugeza izandla kanye lezambuzi lulokhu luqhubekela phambili njalo soluncede abaningi. Isiphathamandla salenhlanganiso eZimbabwe, uNkosazana Lindile Ndebele, usichazisela okuningi ngalezi nhlelo.
Sizananzela ukuthi silezigujana zethu othi unganyathela ngonyawo sicethuke nje sikugezise ngoba sasibalekela ukuthi abantwana belokhu siyavula ezimpompini ngoba omunye uzabe ifake idoti yakhe omunye abe uyayithatha. So abanye babuthi yizigubhu giya ngoba kungani kunyathela into enjengegiya yemota sesesiqethuka nje sesekusugeza. Abantwana lunanzeli ukuthi izinto ezinjalo bayazithanda yokuthi abantwana esikolo omunye lomiseelu somunye anti balemphawu ababeya la esikolo. Ungazelu uvula ungawudlanga bagijima besiye ematitsheni besiyapha umuntu uzibanibanyana sevula umphako wawudla yikho kutshengisela ukuthi abantwana labo sebenakho lokudobha amaphepha ukuthi nje umuntu angangahambe ngabona iphepha usedobha ngoba usenanzelela ukuhlanzeka namathishela nxa sixoxa lawo bathi ukugeza osokugeza lapha ezikolweni abantu sebewathanda amanzi ngoba sebezwisisa ukuthi ukuhlanzeka kuqakatheke njani ukwenza la ukhululeke njani phakathi kwabantu.
Amanzi lawa likhangela ezikolo kuphela kumbe lemzini yabantu.
Uma sikhangela kwezamanzi thina njenge-SND Zimbabwe singaphansi kohlelo okuthiwa nge-rural wash. Lapho lukhona lathi nxa sikhona khonapho abantwana amanzi bawathola khonapho ngoba nxa siphanana ngemisebenzi abanye balakho ukuthi bekhangele ukuthi. Kodwa thina esikuqakathekisayo-ke nxa singiba sisebenza la ma-school development committee ikuthi babone isikolo abantwana bayanelisa ukuba la manzi. Asithi izikolo ezingelazikotsho kumbe imigodi yamanzi. I-SGC sayikhuthaza ukuthi akebedinga umuntu ongabe ethwala amanzi ewaletha isikolo ukwenzela ukuthi abantwana bazize isikolo izinto esikolo. Singakhalela i-district enjengemasungula sithi izikolo eziningi zazuza ama-tanks lawa okufaka amanzi. Ngoba sasenzela ukuthi bazuze babe senzela imincintiswano ngokuhlanzeka kwezikolo zabo ngamadrama lamaphoyima bebe sebewina lezo zinto. So zananzela ukuthi izikolo eziningi zinama-tanks amanzi. So abantwana amanzi bawathola esikolo bagezi. Kuthi-ke laba abangatholi sabe sikhuthaza ukuthi kumbe kungakhulunywa labo ukuthi babe bebuya lawo kodwa lapho ababuya lawo bevela khona kubonakala ukuthi mani kuyananzelela ukuthi bathathe endaweni ehlanzekile.
Lo uNkosikazi Lindile Ndebele isiphathamandla senhlanganiso yeWASH ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseChegutu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjeni ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ke silijike kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngikukhefu sihlobo zami ngakho uhlelo sizalwethulelwa nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 exoxa lo ntombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa osehlala ngapha eMelika uNkosazana Sharon Kethiwe Ngwenya.
American Seminary University of Twa, New University of Texas at Arlington. Ngiyi scientist kodwa ngisebenza kuma labs ngiku administration kathes.
Izifundo zakho sibili zazigxile ngapi?
Nga major in biochemistry, le PhD in biochemistry. Ngafundele Texas A&M University. Niko lapho ngazuza khona i-PhD yami kodwa i-bachelor's yami yayisuze Oakwood University. Zonke izifundo zami ngeze-America.
Nxa ukhangele impilo yakho ngokuthuthela ukuzohlala e-America, ungathi laba lithuba elihle na?
Engikubonayo ukuthi uThixo wayefundisiwe e-America.
Yeah.
Ngoba impilo yami lapha e-America, izinto ezayenzakala lapha, kwakukhanya ukuthi uThixo lesandla sakhe empilweni yami. Ukuthi ngibuye e-America kwakunye isifiso sathi
sulapha ke ususebenza impilo yakhe singathi siqondile ngikuthazo bani ongayipha kwabanye abanganelisa ukuba lethuba lokuthi baze ngapha ngoba baningi abantwana bathi bangafika ngapha umntwana afika xhwali
abazali bami bayebenye benganyekela ukuthi ngixhwale thina ngakhulela e-church ngilabazali abangikhulisa bekhumbula ekhaya asizange sifike lapha bathi hhayi sise-America ngakhule ngathi ngumntwana we-America bayebengitshela ukuthi hhayi wena so we-America uhlala lapha e-America uzakhulela lapha e-America kodwa wena ungu-Sharon Kathy Wengwenya ungumntwana weZimbabwe lapha uhamba khona bebona ukuthi wena umntwana weZimbabwe usomntwana oxhwalileyo we-America so abazali bami bamfundisa kuhle bangikhulisa e-church ukuthi la mfunde kuhle ukuthi ngibe ngumntwana o-right
siyababongela ukuthi bakukhulise kuhle ithuba-ke elihle leli lokuthi ukhulele elizweni elithuthukileyo elilakho konke okunganeliswa ukuthi kutholakale ngaseZimbabwe elizweni elisathuthukayo
ngabona ukuthi impilo eZimbabwe inzima ngangihlala labomalume labo-anti ngibona ukuthi badubeka kodwa abantu bekhaya inhliziyo zabo yizo ezanyenza ukuthi ngisuke ngithande ekhaya noma bedubeka bamvulela inhliziyo zabo bengangazi
akukunikanga umcabango wokuthi wenze eminye imisebenzi nayo yokusebenzelana lokuthuthukisa abantu basekhaya
sengile 6 weeks imphendukele and lokho engicabanga ukuthi ngayenzani ukuthi incedise abantu especially ogogo labokhulu i-investment is needed from thina esiku-diaspora and kumele ukuthi singakhohlwa ukuthi singabantwana beZimbabwe noma izinto zingafani njenge-America kumbe England kumbe Canada kumbe e-Australia azisoze zibe right thina singayenzanga lutho e-diaspora
so uthe wenza msebenzi banike kathesi
i-technical term ni intellectual property asset management or technology transfer. Ni manage research ye University of Texas at Arlington. I research esingakhuluma lama pharmaceutical companies ngayo be investe. So I research eqinisiba ngumuthi kumbe I innovation esebenziswa ngabantu ephuma ku research ye university. I office yam ithatha i-research le sibhala ama-patent application and sidinge ama-companies ukuthi bebuye bezothatha i-research leyo beyithathe from the bench to i-bedside kumbe market so i-easiest explanation is that ngiyi-scientist and manager umsebenzi wabanye ama-scientist
e-University of Texas
yeah
yeah yikho lami kade sifuna ukuthi hhayi sesizaphonga ukuthi uyingcwethi yezesayensi
ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo ukulwisana kubikwa kuqhubeka kubandla lezanu PF phakathi kwecele elicatshangelwa ukuthi lisekela umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lelizibiza ngokuthi i-G40 inhlanganiso yabasakhulayo abayizizalwane ze-South Africa ASPSACA Youth Organization ithi umkhankaso wayo wokudinga imali yokulungiselela umdlalo wokulingisa ngesehlakalo se-Gugurawund mhlaka 25 kuyonale inyanga iyaphumelela hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.